Mina ngibona ngani lokho kusizakala ukuxabanisa abantu banye beqathaniswa umthethwandaba ngoba phela esibaziyo ukuthi bebevele begwedelwe kumbe bebethelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ivele abantu besala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lokhu yikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa siya kuma-election kule confusion kungani kulothandwayo kungani kulozondwayo. Ibubi bezani bonobo ngoba nxa sithi thina i-judiciary captured khuluma ngakhonokho kanye okwenzakalayo kasini.
Usikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibail yakhululwa.
Uzafika khona kodwa ke engikuthoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukaniswe bona babuthwa bebethelwa cala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kube sandla sensene ngemva kwento yona le yenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngithile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuthatshaniswe abantu bagcine bengasazwani ngani kwakho kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndisala kubona ukuthi kulokuganga ngithe mina kulesandla sensene ntombami.
Kodwa bayakulandula bezanu PF laba emthethwandaba ukuthi kulezo mbusazwe ezikhona lapha.
Ukukhuluma lomuntu wezanu PF kumbuyalandula kumbe kalanduli kufanana lokuthi ukhuluma lomuntu oyive ngoba sidube kanje kona seZimbabwe sidude ngenxa yokuthi izanu PF ekusayo. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi khona i-judiciary captured izanu PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kulendlala elizweni izanu PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into isile elizweni izanu PF. Pose yabesithi izanu PF ukuthi itheni yankhona. Laba yibo abantu odiabolos abangemva kwento zonke zomizi.
Yebo usephumile ubaba usithole kodwa usikhalo phakathi lamanye amalunga ebandla lenu alichumi lane. Ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba balokhe bevalela?
Uzimuli zabantu laba ngithi ke sisempini bantu bakithi mayuyu yazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senihlala isikhathi eside lingazazi lingaziboni lingakuhlalilazi. Ngicela ukuthi libophe amabhanti libophe inkalo ngoba ngiyazi ukuthi nabe vele i-politics eyenzakala la umuntu obothelwa icala le-politics kafeli ejele kakula esimaziyo ukuthi licela iqala icala le-politics bazaphuma kuphela sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo siyakwazi siyathandaza. Silani emthandazweni zimbuli zabo silani ngaso sonke isikhathi lapho sibhuka khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele oluhlangane lwezihlobo zenu. So yikho ngithi hayi qinani isibindi i-politics ivele injalo okwesikuthiwo yukuthi hhayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona kubona babafikele.